ngesikhathi samakhiwa thina sasihamba sisiyalima emashinini nomama sigcina abantwana obaba befunda besebenza besiba le-income besiba independent ezintweni zonke ababezenza thina sabe silokhu sithathele emuva so i-patriarch society yiyo esihluphayo eZimbabwe even kwesinye isikhathi mina ngokubona kwami umama eya uyabe enalo ulwazi ekhaliphile uzezwa abantu besithi hhayi lo umsebenzi ofanele obaba kumbe hayi isikhundla leso akumelanga ukuthi umama abe phambi kwabantu kumele ukuthi ubaba abe nguye omayo phambi kwabantu so khonukhwana savela savela lakho emva kuhistory yethu akukapheli labo mama bakhona abanye abathi nxa bemkhangela umama emi lapha kuthiwa hhayi singeza ke simkhethe ngoba ngumama maye nxa sokuzahlangana obaba bemi besithi hhayi umama lo singaza simkhethe ngenxa yokuthi ngumama bengazange bakhangele ukuthi umama lwana ulama-qualities or qualifications bani for that job i-qualification yakhe before anything else ukuthi abe abalwe for ulutho i-qualification yakhona ukukhangelwa njengomama ngibona ngani yikho lapho esilenkinga khona
siyasizwe abanye besithi umuntu ongumama nxa edinga isihlalo engayendanga akumelanga akhethwe kodwa siyabona obaba bayakhethwa benjalo bezinsumbelume ungathini wena ngalo
mina ngibona ngani kwisizathu esisono sengikhuluma ngaso sivela kiso ku-patriarch society esakhulela kiyo ukuthi ubaba has always been ngumuntu ophambili omela phakanyiso into zonke zimenziwe zenzwe ngubaba ngekhaya nxa kungela mali yokubala ukuthi abantwana bahambe esikolo kuthiwa hhayi yekela kuhamba umfana ngenxa yokuthi umfana uzahamba edinga imisebenzi and i-assumption yakhona lokho yikuthi umntwana oyinkazana akadingi imfundo ngoba uzahamba ethathwa nguzibanendi but ukwenda lokho ayisiyonto yomuntu wonke abanye abantu bayakuthola abanye abantu bakabakutholi but akulo mehluko phakathi komama othethwe lomama ongathathwanga bonke ngomama they have the same instincts zonzane zokuba ngomama umama ophethe umuzi wakhe laphana othethweyo lo mama ophethe umuzi wakhe laphana ongathathwanga sonke siyafanana sikhangelwa ngendlela efananayo kodwa ukuthi nibe sensiyadelela omunye umama ngithi mina ngenxa yokuthi umama lona akathathwanga akasozenze kuhle lowo umsebenzi awuphiwayo ngabona yikho khona khona vele ukuthi i-society yethu le ndlela esikhuliswa ngayo labantwana abangabafana nxa bekhule ezindlini baphathwa njengabantu abaphezulu abaphakemeyo kulabantwana abangabafana so kulabantwana abangamankazana sorry ukuthi umntwana oyinkazana angazebe efunda laphana esikolo athathe unumber one ubhuti wakhe ngalo thathe unumber 45 ubaba khonakhona akakutho lutho ngekhaya because umntwana lwana othethe unumber 45 ngumfana uzaphiwa ithuba lokuthi afunde ngenxa yokuthi ngumfana njalo nokuthi nxa ngingasathathwanga kusociety yethu esikhangelelwa kuyo abantu babona ngathi kulolunye ulutho oluvi ngami kodwa kayisilo lutholuvi kathi nxa ubaba engathathanga uyabelokwa ngubaba still babelokhu sabona baba moyo bemphakamisa kodwa umama nxa engathathwanga nxa uthi emakhanda yethu ekususweni kwethu phansi iingqondo zethu zasazitshela thina abantu especially obaba ukuthi umama kumele athathwe umama kumele athathwe so that you become owned by someone nxa ungasathathwanga unga-onwanga ngomunye umuntu isithunzi kasikho basikhupha abantu ukuthi hhayi lwana akathathwanga yinto okumenza ukuthi angathathwa but nxa ubaba engathathanga asidingi ukuthi owenza ukuthi ubaba lona engathathi kuyini